indwendwe zabavoti bezizimfitshane kakhulu kobulawayo okubangele ukuthi abantu bengalindi isikhathi eside ukuthi bavote. Umuntu obevota obeqala ahlole ukuthi igama lakhe likhona na kuluhlu lwabavoti kumbe hatshi engakangeni endlini yokuvotela. Nxa umuntu esephakathi kwalindlu ubethathwa imininingwane yakhe kuhlolisiswa ukuthi ngempela nguye na uqobo lwakhe ozovota qede aphiwe iphepha lokuvota. Ngemva kwalokho umuntu ubefakwa uphawu lokuthi uvotile njalo engazalokothi avote okwesibili abesebhalwa igama lakhe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhonone ngokulotshwa phansi kwamagama abavoti. Isakhamuzi sakobulawayo eChabalala kuward 21 unkosikazi Florence Moyo uthi uvote kuhle njalo ngokuthula.
Ngizela vota ekuvoteni nginanzelela ukuthi abantu bayavota kodwa balutshwana angazumpi khona bezakuza. Khathesi kulesiqiniseko sokuthi angeke umuntu abalokuthi ukuqila ngoba sikhangelwa endaweni ezitshiyeneyo ngabantu abatshiyeneyo lokho besihlola lezithupha zethu ukuthi siso yini kusukela phandle uzuyefika lapho zagcina khona susingena-ke ebhokisini sovota. Angisuthisekile ngoba uyazivotela ntando kakho okubuzayo kakho okunyonkolozayo kakho okukhangela ngelinye ilihlo uba nguwe nje.
Isakhamuzi seNkulumane uThembelani Dlamini uthi kumele avote kuward 21 kodwa lapho avame ukuvotela khona lonyaka akuvotelwa.
Ya ndilungisele ezeki kuthi asisakwazi ukhetho ubalwa kwakhona suka singanasiqondi kahle ukubalwa kwakhona singaziwa kathesi mbe kuzaba kuhle. Ibizo lamthiwa likho ngale sivotela khona ngani akula ma-post so somele ndidinge around angazi kho kumenza lithola kuthiwe ngivota kuwa 24 olwalo nyaka angikwazi mvele uzaba lo mehluko but asazi khona nasikhayelela utshintsho nje kuthi kungaba lo tshintsho ngoba siyahlupheka la.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo oyenelise ukuvota umnumzana Evans Njomane uthi ukhetho lwalonyaka lubalulekile ukhangelele intuthuko kulo ozanqoba ngoba imigwaqo ayihambeki.
Sengivotile mama engikubone okuhle lamhla hayi yonke into ilula akula azinto akudubeki awuhlupheki uma ufuna ukungena apha novote uthola wonke uncedo olufunayo ukuthi uvote fast uphume vela uhlale le 5 minutes ekuvoteni ku-polling station.
Yiwini okumehluko okunde ukhetho lo mnyaka oka 2018 lalo mnyaka?
Ngathi this time kungcono kakhulu. This time kungcono kakhulu because yonke into ikukhivele akula msindo akulani abantu bayasikhulekela ugogo bangena bapuma bangena bavota. Hayi ambona problem this time bonani kungcono.
Umkhokheli wabatsha kubandla lezanu PF kobulawayo uFreedom Rachu oqopha ukhetho uthi ukhetho luhambe kuhle kodwa balokukhathazeka ngokuba labantu abaningi ababhalisele ukuvota kwezinye izindlu zesigaba seNkulumani.
Save for some few incidences lapho ama-agents ethu ananzelele ukuthi u-voters roll kulamanumber kumbe awezindlu atshengisa ukuthi kulabantu abaningi abarejista ezindaweni zonalezisiqinise ukuthi abantu bonala bahlala kuzona lezi zindlu yini kumbe hatshi lokho sokumele amapholisa kumbe abantu bezeki be-investigate into enjalo especially ngale enkulumane e-terminus especially ama-polling centers asekugcineni kwenkulumane constituents. Yes, into esike sayinanzelela so asikwazi kule bantu abacabangela ukuthi abantu laba ngabe thathwa from all the way from Ungozi mine bemkhuza bezovota ngapha ayisibahlali benkulumane.
Onola amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi ukhetho lwalamhlanje ngeke athi lukhululekile ngoba phambilini kwalo kube nezikhubeko ezithile.
Ukhetho lwanamhlanje soze lube lukhetho olukhululekileyo ngokuba kube lokwethusela okukhulu lokuvinjelwa kokukhankasa ngokukhululeka kwamaqembu aphikisayo labasekela amaqembu aphikisayo. Siyabona futhi namhlanje ukuthi labo abafanele bakhangele ukuthi ukhetho luhamba kahle bekhangelela amaqembu aphikisayo baya ayaxotshwa kuma polling station ngakho ke amaqembu aphikisana aphikiswayo kasoze abe labantu abaza kwelusa ukukhululeka lo kokhetho lokuthi luhambe kahle ngokunjalo lo lukhetho alisoze lube ngolukhululekileyo ngokuba kakula njongo yokuthi lube ngolukhululekileyo iZANU PF ithole ukusekelwa njalo imisakazo ikahulumende okuyinto embi kakhulu ngakho ke ngenxa yalokho ukhetho alisoze lube ngolukhululekileyo noma kanjani.
Iningi labaxoxe leStudio 7 ngemva kokuvota lithi ukhetho luhambe kuhle sibili ngoba iphepha lokuvota licacile okokuthi umuntu kangeke avotele ongayisuye amfunayo njalo lophawu lokuvota olombala okucikilicane lwesandla sokhohlo lubalulekile njalo alucitsheki lula okuzenza kube nzima ukuvota kabili. Ukhetho lwalamhlanje lugcwalisa izikhundla zamalunga edalele parliamente ezingamachumi amabili lasithoba mnemibili 28 lezamakhansili ezedlula ikhulu 117 elizweni jikelele. Iningi lezikhundla lezi zabakhona kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance edale lakukhansili libandla le-MDCT lisebenzisa umthetho wezokhetho ovumela lokhu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.